uba unkosikazi kamongameli babiza ngokuthi ungu first lady okusho ukuthi njalo ngumama oqala elizweni nqa uqathaniswa embusweni okungangokuthi lapha into enziwa nguJoe Biden laphana into enhle kakhulu etshengisela ukuthi umuntu ongumama njalo umuntu obalozwelo esikhathini esiningi njalo sesike sakubona ukuthi kwezinye isikhathi ezinye izimpi sesike zabe khona emhlabeni zaqedwa ngozamiswa ngumama ngithemba ukuthi khona iWorld War yabe khona yaze yathathwa kwathatha omunye umama iRose wafika wayifaka kubarrel yemachine gun kwabe kuyikuma kwempi ngalelo langa ingakho laye uzama ukuthi atshengisele abhode ayefika kulezi ziphepheli zase-Ukraine lezi zisemazweni afana labo-Romania labo-Slovakia laphana ukuthi akahambe ayetshengisela njalo ayebacomforta njengoba sisazi ukuthi uba dispensed ngesikhathi elingazimiselanga ngaso ukuthi licwele iganga ngesikhathi labe lingazimiselanga ngaso njalo liyabe size lezinye inhlelo zenu liyabe lisafisa ukuthi lizenze kodwa ukuba khona kwempilo kuke kwenza ukuthi udisturbe inhlelo eziningi omama ezivame ukubabona bezenza njengoba sisazi ukuthi omama bayinsika yamakhaya ingakho-ke imboni ngathi into ayenzileyo into enhle njalo lokuthi ayebaduduza ukududuza vele kakhulu kujwayele ukuthi uqine kakhulu nxa kusenziwa ngumama ingakho njengo-first lady laye ukuthi akahambe ayefake isondo lakhe akwenze kube lohlonzi ukwenzela ukuthi bengazizwa bebodwa belahlekile
yona limpi Dube ubona ingaqedwa njani
impi le babonkomo ilula kakhulu ukuthi iqedwe nxa ngithi ngiyakhangela mina indlela engakhona ngoba impi le mina into engingayitsho nje kakhulu ngithi yimpi yesignature nxa ngifithi yimpi yesignature yimpi yesivumelwano ofanele ukuthi ukwephulwa kwesivumelwano lesi ukudilika kwe-Soviet Union amazwe la aseduzane le-Russia abavumelana ngayo ukuthi bona bazaphilisana layo njani osokusuke kwaguquka namhlanje sesibona ukuthi i-Ukraine siyahamba yaseduswa yi-NATO ukuthi ayibuye izosondelana le-NATO ichiye i-Russia iyodwa okuyinto okwenza i-Russia yavuka ngolaka ngwenxa yokuthi bebona ukuthi sokufana lokuthi sebesele besegcekeni njalo i-security yabo iyabe ingasahlalanga ngendlela enzinzileyo ngoba kuyabe sokufana lokuthi basele bengembathanga nxa kokuthi sebezavumela abe-NATO ukuthi babe bezohlala eduzane okuyinto efana nale sake sayibona ngesikhathi i-Russia yake yathatha izikhalo zayahambisa e-Cuba kodwa-ke i-Melika ikatshana kakhulu kule Cuba kodwa-ke abavungama kakhulu balwa abemelika labo babethembisa ukuthi iCuba nxa ingaqhubeka isenza njalo bazahamba bayehlasela kodwa-ke namhlanje bona lokhu ababengavumelani lakho kodwa namhlanje bona sebefuna ukuthi iRussia ivumelane lakho impi ayilunganga babunkomo impi imbi kakhulu njalo impi iyona izinto eziningi njalo impi njengokuthi sibona ilizwe lase-Ukraine ngendlela elidilike ngayo lidilike okwenye indlela esabisayo so okungaukuthi into leyana eqinisweni ngabe kokuthi amanye amazwe lawa awayekele ukuyiphehla lempi kodwa-ke abazame ukuthi bathole isisombululo sokuthi bona ababuyele ukuthi akubuyele kuleziya zivumelwano okwavela kwavunyelwana ngazo okungaso zivumelwano esiyabe siqala kathesi okuyisivumelwano esavela savunyelwana kudala ngesikhathi besanda kuphuma kwe-Soviet Union so yiso kuphela isivumelwano ezakwenza ukuthi impilo eyiphele okuyinto engibona ukuthi nxa kunga i-pride nje abantu bengakhipha i-pride ngibona ngathi kungaba yinto engaba lesisombululo masinyane.